Indawo ezihlukehlukeneyo ikakhulu amadolobho la angani mancane kulokuncindezelwa la koBulawayo ngakhangela la kokuyenzakala kodwa ngibona ngazathi kufuze sifuqene ngamandla ukuze abantu uma kuthiwa kulungisa udaba lombhuqazwe abantu bekhululekile. So emadorobheni amancane lapha kule suppression yama voices yabantu ukuthi abakhuluma ngale ndaba. Thina uhlupho lwethu kakhulu nguyohulumende lokuswelakala kwama resources kodwa kungansuku ngaki siyangena eGwanda, siyangena ePlum, siyangena endaweni ezihlukeneyo emat north, emat south, sisiyakhulumisana labantu ngodaba lolo ukwenzela ukuthi abantu bakithi bethole ispace sokutho ukuthi bafuna ukuthi kwenzakaleni lokuthi kuyini akwabehlelayo. Siza kuyangena konke le nkabazwe eGwelu laseqweqo ukwenzela ukuthi izakhamizi zikhulume zikhululekile. Kuyavuma ukuthi kusetshenzwe kuzokuyofika khona leSozibere, uyofika eMtale leMaswingo ukuze abantu bekwanise ukuthi bekhulume ngokwabehlelayo. Esesikwenzile ngokubhonjwa kwamatshe hayi azabiselwa isikhathi singalunga kade sisalungisa ama-resources.
Manje yena uhulumende selokhu wathi udaba lwegugurawundi lulungiswe inkokheli zomdabu, kukhona yini osekuke kwayenzakala kumbe ukukhulunywa ngalolu daba?
Osokwenzakele kubana uhulumende uyabizela izinkokheli zomdabu emahoteleni, uyakhuluma emaphepheni, kodwa akukho osokuyenziwe nabahlali ezabelweni. Akakaziniki lazo inkokheli zomdabu amandla kumbeni imali yokuthi ziyesebenza lezakhamizi. Ukhuluma nje emaphepheni ebabizela emahoteleni mayesefuna ukwenza ipolitiki, kodwa ukuthi kuthiwe sokulungisa udaba loluyana civil serious akukho okutshengisa ukuthi sokusenzakala.